besivele sikhangelele ukuthi ngabe uyayehlisa futhi enaphani ngoba balutshwana abantu abenelisa yona le imali ngasikhangela ukuthi izimuli eziningi ngathesi kazisenelisa ukuthenga isikhwa lokunye nje okungadliwa ekuseni abantu kade bephila ngayo imphokoqo la sisithwala ekuseni kodwa nxakade zigwela imbhubhu yafika ku-$100 besekuvele sokungumhlola khona kangade sokungasakukhangelisanga kuhle kathesi-ke nxaso ukuthi yehlekaba ku-50 sokungconywana kodwa lokhu sikhangela ukuthi ngathi iyehla futhi ngoba umkhono omelizwe kawumaka kuhle baluthwana abantu abakhola imali ukuthi bengenelise ukuthenga ama-10 kg angu-5 ngenyanga
ingqobe isikuwe mnumzana afuzwayo
ye ngiyamuzwa ubaba uDube ngiyalizwa sisani umbuzo wenu but mina I think lokho othi kuthiwa impuphu siyehlisiwe lani into ezinjengazenalezo I think ayisiyo into eyiyo eqakathekileyo yikuvala idamu eselidabuka ngezandla lokhu zama ukuvala lapho zama ukuvala lapho ekugcineni vela ola nto yenzayo lizaduka lijilike kuphela ngoba okuqakathekileyo kathesi uma kuthi nga kuyikho abakukhangeleyo yikulungisa khona lokhu ngesiko kuthiwa ama-fundamentals angikhona a-economy ayenza ukuthi ama-price aze afike kuwona la ma-levels afika kuwo ngoba esilonge engalungiswanga wona la azabe lokhu ekhwela ama-price kungathiwa impuphu kayiyehle isala ezitolo ukuthi ibe yi-$50 okulandelayo yikuthi ezitolo impuphu sizayidinga siyiswele sizakhithiwa indawo yonke siyiswele siyithole phandle ku-black market iyabe engaseyiyo la $100 ku-black market iyabe siyi-$150 ngoba sokuyinto eswela eshodayo
mnumzana Dube ukwehliswa kwentengo yempuphu kunganceda yini nxa ezinye impahla zivele zidule
ngamafitshane singathi ukuthi wonke ama-basic commodity besingathi yonke impahla ekhaya ukuthi umuntu ayisebenzise endlini kubalisele cooking oyili balisele isinkwa balisele isitshebo onyama even lawo amatembo nalawo abantu ababephila ngawo kudala kakusathengeki lula zonke izinto esingathi umuntu uyafuna ukuzisebenzisa endlini ele kasabambeki kathiwo mpuphu kuphela khona kufana nje lokuthela amanzi emhlana wedada ngoba ukukhona ukuthi impuphu yakhona uyakuzayidla ngani ngaziyehla into kuyamele iyethenga isithebo nxa uthenga isithebo sakhona i-kg yenyama ithini ihlanga zona ziyimalini uchabo esikhuluma ngalo luyi-$10 so ngamafishane impuphu izakwehla kodwa okunye kumele kuhambele mpuphu kakwehlanga ngoba futhi la mafutha angikhona okumele uwasebenzise kade ezinto empuzo omunye wantela nge-R45 phandle bene-R35 so kuyafanana kakukwehli lutho ukuthi ngathi babehlisile nje behlisa yonke into nge-same percentage ukuthi ngasithi half yonke into yaba yi-half yokungaba ngcono
ye mnumzana afuza sizwile njalo umphathintambo kahulumende obona ngezobudlelwano lamanye amazwe mnumzana Sibusiso Moyo esithi uhulumende lanxa ubungcono bukhanya bubuyambijana-mbijana uyazama njalo ukuthi alungisise ezomnotho welizwe uhamba kancinyane yini uhulumende mbe kuzalunga kusasa njengokutsho kamnumzana Moyo
kuthembisa ukuthi sikuthi sibe sithembisana siqinisana but indlela okuhamba ngayo sikhuluma iqiniso mina bonani kuzasithatha isikhathi eside kakhulu isifiso sibili uhulumende ulaso esokuthi umkhono uma uvuse indlela umthula kade buya ngayo ibiyiyo sivungele enye indlela i-economy kade izalungiswa ngayo ukuthi izinto ziqale zifike kwenale ileveli kade zifike kuyo but then also kuhlupha ukuthi sezifikile khonaphana kade kuthiwa zizafika khona but ukuthi kosibe kusukusukuma-ke sokusala ngwana ngokuthi I think mina ngibonani baphangisa kakhulu indaba yokuthi bekhiphe i-multi-currency besibisele kuzindola baphangisa kakhulu bephangise kanjalo kwahle kwabuyisela izinto phansi kakhulu kade sokusukuma kwangibona kuzakwanzima ngoba kwamaqini kona la amazwe uminista uSibusiso Moyo akhuluma ngawo angeke abe le-confidence yokusebenza lathi sisasebenza ngedola elingela value eyiyo and le ntengo yayo engayisiyo yokuqambama ngokuthi sithi idola lethu sibe sokhe lifosa ukuthi limiso lona lingamanga ngendlela yenaleyo so kusasekude kakhulu 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 ngaphandle kokuthi maybe bengacabangisisa bebuyele ku-multi-currency nxenye singaxasa ukupikapika mbijana but indlela abayenza ngayo ukuthi kuhle kuthiwe gas esifake idola isikisele emuva kakhulu kwerezi izinto zikamthuli bezingani zifuna uhamba ngendlela eyiyo barathe sesibuyele emuva kakhulu
ungasinika umbono wakho mnumzana Dube ngamazwi kamnumzana Fuzwayo
nami ngithanda ukukusekela ukuthi bekumele ukuthi nxa kuthe kutshintsha imali kube yinto egradual engenza kali ngesiphangephange ngoba khonokhana ngikho kwethusa abantu anti abona ngabe kuthiwa into le iqalise ngesikhathi kusasebenza i-US dollar kwaqiniswa kakhulu ukuthi ngabe kuthiwa kusebenza o-ecocase bona laba into ezinjalo abantu bengasoze bethuke kakhulu kodwa kathezi nxa ukuthi kwade kwavuka sokuthiwa khonakhona lapha sokunje abantu bahle bethuka abala-confidence abantu ngemali yezimbabwe ngaze sithi siyazamani i-confidence i-currency kumele abantu babe confidence ngayo ngoba lo ngibe ngela confidence ngayo kunzima ukuthi bayitrust kono kana ukuthi i-multi-currency yakhe yakhitshwa masinyane ngesiphangaphanga abantu bathi bayithuka le yangikhaya yasalayo yasala ukuthi ngabantu abantu-ikhangela ngelilile bayilili ngale-sense card the bond be very khona kodwa ngenxa yokuthi i-1:1 hhayi abantu bebeyisebenzisa bengelandaba.